sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 5 kuNhlolanja 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe umnankagongo lwesihlanu yikuyini yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi yi-draft preliminary report.
Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe umnankagwa oluveza izigaba zokuvota.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report leyo.
Kodwa abakubandla le-ZANU-PF party kumele abantu bajiye udaba lolu ezandleni zikamnankagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso e-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela nenhlolisiso yenziwe nyakenye. Zalathule lezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi bamelele ukubona ukuba uza kwenzani umongameli Emmerson Mnangagwa osenikwe ugwalo olujulileyo oluhlolisiswe iZimbabwe Electoral Commission oledelimitation report. Abanye bathi akumelanga akwenze kube ngumthetho welizwe okusegwalweni lolu. Kube labanye njalo abathi kumele umnankagwa avumelane lokudwetshwa kwemingcele emitsha yokuvota eyenziwe yiZEC. Abanye njalo bathi abakwazi ukuba kumele umnankagwa athathe nyathelo bani. Sixoxele umnumzana Prince Dubeko Sibanda okukomiti yedala lepalamende eyahlolisisa ugwalo lwe-preliminary delimitation report othi umnankagwa ulakho ukwenza okungekho emthethweni.
Sesithola imbiko engani yehlukene evela ekuhulumende ukuthi okuyikho kahle kahle okuphiwe umnankagwa ngolwesihlanu yikuyini yiyo yini final report kumbe kayisiyo. Sesibona imbiko ethi yi-draft preliminary report. Now lokhu kuyasikhathaza ukuthi khona umthetho kawukutsho ukuthi umnankagwa kufuze iconstitute ukuze i-delimitation report eyibone kabihle. Angayibona okwakuqala khonapho ngesikhathi ezeyibone eyisa e-parliament. Angafaka imbono yakhe kuyabe sokwanele, akusamelanga ukuthi ephinde ephiwe njalo. So ke lokhu okwenzakeleyo ngolwesihlanu mbona ngani kakukho emthethweni. Kodwa ke ngabe kuthiwa khona ibiyo i-final report, umnankagwa akala mandla okuyiyala kumbe okuyivuma. Umthetho uthi angayiphiwa okwakhe kuphela okufuza kwenze phakathi kwamalanga alithumi lane yokubana eyigazethe ibe ngumthetho, ibe abe yiwo ama-boundaries abe sesetshenziswa. Akavunyelwa ukuthi yale, akavunyelwa ukuthi efume, okuyabe sokwenziwe yiZEC yikho okuba yi-final.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukukomiti yedala lepalamende ehlolisise ugwalo lwe-preliminary delimitation report. Usibanda ukubandla le-CCC. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF.
Okukhona yikuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report leyo, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yi-commission ngoba ngimzile uChigumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthenge. Ukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise. Njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze izizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yomongameli ngazamukela kumbe ngazamukeli. Yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Umnumzana Philip Gawule lilunga lebandla leZANU-PF besixoxa laye eseJolojo esabelweni seMathebeleni North. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba leSunday Mail ukuba iZEC yethulela umnangagwa okuthiwa yi-Draft Delimitation Report, hatshi i-Final Report. Kulabalobe imihloliso ye-ordinary level nyakenye abakhe phansi kulandela ukwesulwa kwempumelo yemihloliso luhlangothi lweZimbabwe Schools Examination Council kumbe iZIMSEC. Abethula izindaba enkundleni zokuxhumana abe 263 chat babika ukuba abaloba imihloliso abesulelwe impumelo yayo ngabaloba ezikolo ezigoqela iMugaro High School, Silvera High School lezinye. Isikhulumeli seZEC uNkosazana Nikhil Dlamini utshele iStudio 7 ukuthi basahlolisisa udaba lolu ngakho kafisa ukuthi akhulume ngakho okwamanje. Abaphathi bezikolo ezimbalwa balile labo ukukhuluma ngodaba lolu. Umkhokheli wakwele Belarus umnumzana Alexandra Lukashenko usebuyele elizweni lakhe kulandela ukwethekelela kwakhe eZimbabwe. Uthi abaphikisayo labakubandla leZANU-PF bedlephana ngamatalakida awethulele eZimbabwe. Abaningi bakhala ngokuthi azathathwa ngobani amatalakida la. Ake sizwe umnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF exoxa ngodaba lolu lomnumzana Dan Moyo olandela ezombusazwe.
Sikhuluma and kathesi ubaba uMoyo nxa efuna angabhoda emaplazini abafowa bona labana baku-opposition uzamangala ethola ubana yona leyani imishini esikhumba ngayo balayo emaplazini yabo ama-pivot lana akhona ama-combined harvesters balawo amatrakta balako kuphiwa ama-commercial farmers ukwenzela ubana sincedise ngoba kathesi umongameli yena into ayifunayo yikuthi khona sikwanisa ukuzimela endaweni eyokudla lokho esikuthi yi-food security singathandabuzi ngakho yikubona bebhizi egijima elungisa indaba zamadamu kubana kube le irrigation singameleli izulu kuphela kodwa silime even sisebenzisa amanzi babesiwatholayo abesemadamini ukwenzela ukuthi khona sithole i-food security. So ama-implements lawa atholwa ngama-commercial farmers kungakhathekile ubana ubani kubuvela ngaphi as long as u-A2 commercial farm uyakuthola lokho.
Baba Moyo,
yeah, I think transparency iqakathekile ma ungurhulumente especially ma usebenzisa imali yama-taxpayers and izinto ezifana nalezi ukuthi izinto ezinje siyazi ukubana i-Belarus is not just doing this out of benevolence ukuthi bathanda iZimbabwe. Kukhona abakuthola back, ungathola ukuthi ama-minerals awelizwe aphuma esiyakhona le ku-Belarus. Umnotho welizwe uyachitheka and uchitheka ngabantu abangama-dictator emazweni abo and aba-influencer izanu ngendlela e-wrong. So i-transparency siyayifuna thina.
Baba Juma,
konke lokhu kusemgcekeni akunalutho olufihlwayo njengoba ngishilo mina. I-Belarus njengelizwe eliproducer imitshina lesiyifunayo ku-trader into ta yi-monetary trade okuthengisa ukuthi ona yi-willing buyer, willing seller. Lo ulento esiyifunayo siyathenga kuye kube lula ukuthi ona sithengiselane nje kuphela. Isivumelwano sona esikhona akulokunye kuyabe kufihlakele khona bana njalo njengoba ngishilo lalabo abazuzayo lezo zinto ngabantu abebe-deserving. Hatshi kube ngokuthiwa ngoba mina ngumbe ngeZANU-PF somele ngithathe lelo trakta kumbe leyo combined harvester kodwa ngingelayo leyo nsimu. Yikho lokho esesikubalekela. I-Second Republic le isebenza ngokufuna ukuthuthukisa ilizwe, ayisebenzi ngokuthi wapartizan ubana lo yiZANU-PF kumbe u-10. Isebenza ngokuthi khona uwenzani. Yikubona nje sikhuluma kathesi babhizi bangena emaplazini bekhangela. Nxa ungaproduce eplazini lakho bakuthathela iplazi kumbe baliquma ukwenzela ukuthi khona ngoba into esesiyifuna kathesi yi-food security. Sifuna ubana sikwanise ubana sizimele endaweni yokudla njalo sikhathe i-import bill yethu ekuthenga i-grain sesithenga phandle ngale thina umhlaba silawo la.
Kuba khonapho Moyo,
ye konke lokho siyakuzwisisa okukhulumayo Gwalide, kodwa thina sithi umnotho weZimbabwe ngowabantu beZimbabwe wonke. Awusumnotho wabantu bezanu kuphela. Ma kusenziwa ama-deals lawa ama-tractor nalawa i-$60 million leyo yama-tractor la letho Lukashenko, sifuna ukwazi ukuthi imali yakhona ikhulumende uyibhadalela kanjani, enjalo ama-beneficiaries. Ngiyakuzwa lokhu ukuthi ngama-commercial farmers, kodwa sifuna ukuthi sikubone, hhayi siphombe ukuzwa emaphepheni. Ziningi izithenjiso ezenziwa izanu-P F, especially ma sekuyiwa kukhetho, ezingafezekiwe. Sesizibone kaningi ukhetho, amakhetho amaningi adlulile.
Boze lokugcina kolede
engingakusho kuphela ukuthi vulani amehlo, vulani indlebe, likhangele libone, lizabona ubana hhayi i-Second Republic ithiyene le-First Republic. Labe njengoba ngishilo umongameli ubaba uMnangagwana kunayo i-development lokuthuthukisa i-agriculture sector, ngoba yiyo vele i-backbone yomkhonomi wethu. So akulalutho oluzayenzwa ngasece, yonke into izayenzwa egcekeni ekhangele. Vulani amehlo likhangele, lizakubona lokuthi ngobani abazabenefita.
Lapha lizwe uMnumzana Joseph Juma okubadlala ezanu-P F, lo mzana Danny Moyo olandela ezombusazwe beqoqa ngamatharakida avezelwe eZimbabwe umkhokheli wakwele Belarus. Sangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPope Francis ugqibe uhambo lwakhe namhla kwele-South Sudan esithi akumelanga abantu bezondane. Elemelika lidubule ibhaloni yakwele China okucatshangelwa ukuba ibithwele imitshina yokudingisisa inkamba zamasosha lokunye elizweni leli. Ele China lidla amalahle ngesehlakalo lesi. Ele Russia libhombe idolobho leKharkiv namhla ngama-missiles amabili abhidlize izindlu zabantu. Ele Russia libhombe njalo amanye amadolobho empumalanga elizwe leli isebenzisa ama-missiles. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Soku isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wethu.
Sinana masiko
wethu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibuyele njalo eLupane. Sixoxele sakamuzi ngokujiyeneyo.
Lichonile baba Dube, lichona njani? Hayi thina siyachona. Okhulumayo ngukhezoni Sibanda, ucoordinator weLupanda Thuthukani Women Association eseLupanda wadi eseLupane district eMathebeleni North. Inhlanganiso yethu, association yethu, yenza ama-projects amabili. Yenza into okuthiwa ngesilungu yi-kitchen hygiene decoration and designing. Lapha siyabe sicecisa amakhichi, sigebha amagodi ezibi, sisakha izingalane, sigudula izindlu, sisinda izindlu ngokwesintu, sisebenzisa okuthiwa yimkhunceme, sisebenzisa amalahle, sichola, sisenza into okuthiwa ihygiene. Ngemva kokunanzelela imikhuhlane eminingi esehlelayo sihlezi emakhaya ebangelwa ikungahlanzeki, yikho ke omama bathe behlezi esigabeni bakubona kuqondile, bencedisana lo coordinator oyimi ukubona benze into ye-hygiene, ukuhlanzeka emakhaya.
Ugudula njani baba khonapho Sibanda?
Gudula ngezinhlabathi ezishiyeneyo esizithatha khonapha ezikhona esigabeni eziyimvelo yesigaba. Sigudula imiduli yethu yezindlu, sisinda ngazo phansi, sichola.
Izilimo ke akusitshele ngamafutshane.
Silezi ngadi ezinhlanu. Silima izilimo ezishiyeneyo ezigoqela ikhabishi, onyeni, itamatisi, lamabhathanathi. Inhlanyelo siyabancedisa omama ukubana beyithole. Inhlanyelo leyi sibancedise njalo ukumonitha ukuthi balima ngendlela eqondileyo, amastandard aqondileyo. Lokhu sikwenza ngendlela yokuthi sifuna ukubana sehlise inani lemkhuhlane esihlangana layo, efana nabokhwashiyokha ebangelwa yokuswelakala kokudla okunjengembhida emzimbeni. Imbhida yethu esiyilimayo siyayidla emakhaya, eminye siyithengisele izigaba eziseduzane lathi, eminye siyithengisele idolobho eseduzane lathi elinjengeLupane Center, eminye siyayidoneta ezimfeni esigabeni. Yikho ngalokhu besicela ukubana i-international community, abantu abalifisa kusincedisa njengabantu abacathulayo, besincedise.
Litholakala njani?
Kunombolo zocingo ezilandelayo 0784-249-178. Uncedo ebesilufuna kakhulu, besicela uncedo lwempahla zokulimisa ezingadini, besicela uncedo locingo lokufaka ezingadini zethu, izifuyo ziyasihlupha ezingadini zethu. Le mithi nje yokufafaza imbida yethu ezingadini. Njalo ngapha ngaye emakhichini besilendlela yokukhuthaza omama ngokupha umama olekhichi elihle kwedlula amakhichi onke isipho. Singathola izipho ezinjengemganu, sithole izipho ezinjengemphika, imbiza. Ngiyabonga.
Namhla besixoxa lomnumzana Kezon Sibanda welubanda Thuthukani Women's Association. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Liviki ngizafuna sikhangele indaba yokuba uNkulunkulu yadinga ukuba sibe lolwazi olubanzi ukuze impilo siyiphile singabantu abamthokozisayo njalo abakwazi ukunqoba izinto ezehlukene empilweni. Izafuna sibale kuHosea ichapter ka-4 iverse ka-6 ithi yona abantu bami bayabhubha ngokuswela ulwazi. Ngoba ukwalile ukwazi lami ngiza kukwala ungabi ngumpristi wami. Lokhu usukhohliwe umlayo kaNkulunkulu wami, lami ngiza kukhohlwa kanye labantwana bakho. Siyananzelela ukuba siphila ngesikhathi abantu abaningi kakhulu amaKristu. Kulabanye abantu abadayi, mina ngizaphila njengomKristu, angidingi ukuba kwazi ezinye izinto. Ngakho ke labo bantu ababili uncedo kakhulu kuNkulunkulu emhlabeni ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyadinga ukuthi sibe lolwazi olwelwizi lwakhe, ilizwi lakhe okokuqala, kodwa kwesibili sibe lolwazi ngezinto zonke nje ezithize emhlabeni. Njalo sikwanise ukuba ngabantu ababa lolwazi olujulileyo ngeyinye into. Kumele ukuthi ube lolutho lawo owaziyo ukuthi nxa kukhulunywa ngalinto lomuntu ulolwazi ngakho. Sasinanzelela okokuqala nxa ngikhuluma ngokuba lolwazi ngelizwi likaNkulunkulu. Baningi abantu abafanisela ilizwi likaNkulunkulu kodwa bathatha isikhathi ukuba umuntu aqalise kuGenesis aze ayecina kusambulelo, elibala ilizwi likaNkulunkulu, elistadisha, elizwisisa. Baningi abantu abafuna ukukhuluma ngalo ilizwi likaNkulunkulu, ukufakazela abanye ngoNkulunkulu. Kodwa nxa ungalalo ulwazi lakhe uNkulunkulu olwelwizi lakhe, awusozukwanise ukukwenza lokhu ngendlela ebanzi. Ngiyandalele njalo kathesi nxa uthi sokulobulenjini, kulabatshumayela abaningi, abantu abatshumayela abantu abazithi bazuNkulunkulu, abaletha izinto eziningi. Umuntu adobhe nje ivesi eyodwa abe segijima ngayo ke leyo vesi echasisa ezinye izinto ezingaqondanga kumbe ezichasisa ngaphandle esingathi ngesilungu kwe-context yento yonaleyo. Njalo ongachasisiyo ilizwi likaNkulunkulu lonke, ophonga udobha nje into eyodwa abe sebaleka layo, kodwa ibe into engadukhisa abanye abantu. Baningi abantu asebele nkolo-nkolo eziningi ezinjalo, abanye njalo babezithi ngamaKristu, kodwa ungalandelela uzabona ukuthi umuntu abantu laba badobhe ivesi eyodwa. Lapho Hosea akhuluma ukuthi abantu bami bayabhubha ngoThixo lapho ekhuluma ngenxa yokuswela ulwazi. Ngakho into ebhubhisa abantu kwezinye isikhathi ayisuye uSathane kuphela, kodwa-ke abantu babhubhiswa yikuthi abalazi ilizwi likaNkulunkulu, abalalwazi noNkulunkulu. Sasinanzelela uJesu emisana layo uSathane, ezama ukulingwa nguSathane. Uthi yena nxa wayemlinga ethi phendula amatshe lawa abe yisinkwa. UJesu uthi kuye, umuntu kaphili ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivelela kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Basithandazele. Baba, ngegama likaJesu kulaba abandlaleleyo, ngiyathandaza ukuba basize ukuba sibe ngabantu abazadinga ukuba kwazi ilizwi lakho ngendlela ezibanzi kakhulu, njalo silizwisise, silicubungule. Ngiyathandaza ukuba sivikele ukuyengwa yilabo abangalaziyo ilizwi, abafundisa izinto zamanga kumbe izinto ezingaqondanga. Siyathandaza ukuba Nkulunkulu njalo abantu bakho basize ngalivikezayo, uphilise labo abangezwa kuhle. Egama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkungo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkungo. Sike sizwe ezabatsha. Uhlelo lwabatsha siqhubekela phambili sixoxa lo Princess Siziba ohluza amakha amangalisayo. Hluza ke amakha lawa esebenzisa umsuzwane. Ake sizwe ukuthi uthini namhlanje.
Okay, ngiyabonga kakhulu ithuba leli. Mina ngimlobi wamabhuku, ngiphinde ngibe ngumuntu opheka ama skin care products at different ababiza kuthiwa yi-vegan and all natural skin care. Igama lebrand yami yindalo, indalo skin naturals. Singabokuqala lapha eZimbabwe esiyenza i-vegan and all natural skin care ephekwe ngomsuzwane. So umsuzwane kwayenziwa ama-test ukuthi bethole ukuthi ingasiza yini ama-skin conditions. Kwatholakala ukuthi iyasiza kakhulu ngama-skin care conditions afana lama afana ne-acne, ama-pimples, i-hyperpigmentation, ama-dark spots. So sesiwuthatha lo msuzwane sawufaka phakathi kwesepa, amafutha okugcoba, namanye ama-products a-different abantu abangawasebenzisa ukuthi bebe ne-healthy skin ngendlela e-natural. So ngamafitshane yiyo indalo leyo engikhuluma ngayo.
Ye, nxa ukhuluma ngomsuzwane siyakwazi ukuthi uyanuka, so lenzani ukwenza ukuthi umuntu enganuki?
Okay, so umsuzwane kunama-percentages okumele uwafake ungawadlulisi ma upheka ama-products lawa. But okunye esikwenzayo ukuthi siyasebenzisa okuthiwa ngama-essential oils, ama-natural oils anceda kakhulu ukuthi into inikelele kamnandi. So ungafaka lawo ma-essential oils ayavala unuko lo womsuzwane. Vele ma ugcoba amafutha wakhona awungeke uze kunuka umsuzwane. Kuyabe kunikelela kamnandi ngenxa yama-essential oils wona lawo esiwafakayo.
Ye, singathi-ke ukudengisa-ke khonokho olakho okuhluzayo kuyahamba yini kumbe kume njani?
Okwamanje indlela abantu abayamukele ngayo indalo iyabongeka. Of course, with any other business nje kungaba nama-challenges at times, but sibonga khonokho ukuthi lokhu sikhula sisiya phambili. Sine about 1 year sikubusiness yeindalo, and within that 1 year sesikwanisile ukuthi lathi sithole izicoco zebusiness, sithole i-United Nations recognition. So i-progress siyayibonga, and sikhangelele ukuthi kuma-month lawa azayo sizabe sekhe sikhula sisiya phambili. Sikwanise nokuvula i-branch yendalo koBulawayo, singadiphendi kakhulu kwamanye ama-distributors, but lathi libe le-shop yethu ebiza indalo ukuthi abantu bekwazi ukuthola ama-products ethu kalula. Sibe ne-website njalo futhi. So noma kuyake kube lama-challenges lapha nalapha, siyabonga kakhulu nge-support esiyitholayo, especially from abantu bakoBulawayo.
So abantu ke bakuthola njani akubatshele khona?
Okay, so mina ngikhona kuma different social media platforms, ngiku Facebook, ku Instagram, ngiku Twitter, ngisebenzisa the same handle, Princess Noma Siziva. Indawo ngiku Princess Noma Siziva. Ngiku LinkedIn ngikhona, ngiku TikTok ngikhona. So wonke ama platforms ngisebenzisa ibizo elifanayo, Princess Noma Siziva.
Siyabonga kakhulu ke Masiziva, ungathini lokusasa mama.
Siyabonga.
Sizabe sikhuluma labanye abatsha ngeviki ezayo.
Wezemidlalo uKainot Lupahla owadlalela iqembu leHighlanders uthi ukulandela isiko kudlale indima enkulu ekuphumeleleni kweqembu leBhoso. Kubika uJoseph Njanji.
Lupahla ngomunye wabadlali abaqala udlalela iqembu labasakhulayo kuqembu leHighlanders ngomnyaka 1966 ndawonye labadlali ababalisayo kwaba yimanager yeqembu Lawrence Phiri. Uqale ukudlala kuqembu elikhulu leHighlanders ngo 1971.
Ungena ku first team aqase ngo 71 kusakhotho Sarah. Nguye emfaka sibili uJosiah esibaya esebhitshini. Yabona. Engakabulali kakhulu uJosiah. Uqala ngami ngothi kodwa ngangumntwana. Yabona ke ngikhiphe ama second half efa kuJosiah. Ukuthi iproblem yakudala amasap wakuhlala 2 ongazela lesi sikhathi ukuthi kuba le 5 kuba lengane. So wathi hayi alinde so buyela abasedinga otime on mabaleka othomi masuku uKevin Dubali thina sayaphi sakuthize kusayithi.
Uluphahla uthi loba engasadlali uqhubekele phambili encedisa iqembu ukuba liqhube inhlelo zalo lilandela usiko njengalokhu kwakusenziwa kudala.
Ubaba nguye ithethe umdala vele igqokela ngkhaya. Yayitshintshi ngasuke egqokela kuthafi itshintshi ibuye ngkhaya. Uba wayekela ibhola ngo-74 ngo-73 thathi chibuku nguye wayithathayo ngihlala emzilikazi nguye iphethe sazi konke konke. Yikho lathi safunda khonoku konke ukuthi hayi kumele ndidlala kumele kwenziwe lokhu nalokhu nalokhu nalokhu.
Uluphahla uthi kuyamdanisa ukuba iqembu leMathebeleland High City okuliqembu leHighlanders elidlala kusigaba seBulawayo Amateur Football Association layekelwa lisifa ngoba lingekho ngabe iqembu leBhoso latshabalala ngesikhathi abadlali abanye bechiya besiyabumba iqembu leOlympics.
Yithe sancedayo simile sasuka yonke iHigh City sakho nangalo kusazizona sayibamba yaze yabuyela itimu yaze yalunga. That's why uzokuthi iHigh City iHighland phela iHighlander vele ayidlala eBhafa ithe isuke eBhafa usidile wathi hayi abantu bengaphumi bonke abanye besale senzela ukuthi ngalo ngaba nzima sibuye ebhekinga kanti ukhuluma iqiniso. Sathina lobo Lawrence sasala eBhafa wahamba abanye babe kolojiwa labana abadala wahamba sibe badlala ngani.
Uluphahla uthi kulezi nsuku akasawuqhubi umsebenzi wokuphathisa iqembu leBhoso ngokwenza imikhuba eqhutshwa phambilini komdlalo ngoba inkokheli zakulezi nsuku sezilabanye ezisebenza labo kodwa uyaphathisa lapho engadingwa ukuthi ancede nxa kukhona okuhluphayo. Ulokhu yekhona ebholeni njengoba engomunye wabasebenza endaweni yeFIFA Football for Hope eselokitshini leGwabalanda. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Sibonga ukugqibi uhlelo lolamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Abaphikisayo bakhala ngogwalo olwethulelwe uMnangagwa oluveza izigaba zokuvota ole delimitation report. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu bathiye udaba lolu ezandleni zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Kulezifundi ezilobe imihloliso ye-ordinary level okuthiwa zisoze ziphiwe impumela yemihloliso le elotshwe nyakenye. Lingakhohlwa njalo ukuthi liyasithola encwadini zethu ezijeneyo enye yangikhona ke yi-email kukheli elithi studio7@voanews.com. Lingakhohlwa njalo ukuthi sile WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.